Osomabhizimusi abasacathulayo abamaphandleni abakhokhelwa umsakazo we-Studio 7 bathi kuningi abakufundiswe inhlanganiso ye-Hand in Hand kwezamabhizimusi kungakho sebesenelisa ukuziphilisa kanye lemdeni yabo. I-Hand in Hand inhlanganiso ezimeleyo encedisa kakhulu abesifazana labasakhulayo emaphandleni ukuze besungule amabhizimusi. UNkosikazi Gugulethu Ndimande olilunga lenhlanganiso ye-Green Pastures Livestock and Broiler Association kuwadi 6 enxameni eKwana North uthi ibhizimusi yabo iyayikhula kusukela lapho bebambana le-Hand in Hand.
Siyatshaya amasevini zethu ngezinyanga nezinyanga ama-100 rand ayazala 20 rand nxa uyibolekile. Indaba le ye-MLP imali abasinika yona sayisebenzisa kuhle kakhulu ngoba basithengela inkukhu eziyi-450, basithengela ukudla 20 bags, basinika le mithi. Khathesi masikhangele from 2019 to now sile nkukhu ezimore than 1000 esifanele ukuthi sizifuye. Sisebenza nge-upmarket ngoba sile certificate of incorporation, sikhangelele ukuthi sijoyine i-VAT nathi sibe ngabantu abafumelelayo.
UNkosikazi Philippa Ndlovu, unobhala wenhlanganiso ye-Arise and Shine kuwadi 16 emapati eKwanda South, layo uthi imfundiso abayithole uhlelo lwe-Hand in Hand isithuthukise impilo zabo njengabesifazana bemaphandleni.
Uhlelo lolu lusincedise kakhulu embulini zethu. Abantu bethu sesikwanisa ukuthi sibabhadalele isikolo bangaxutshwa, njalo siyakwanisa ukuthi sizithuthukise njengabomama, sihlale sibhizi kuma-businesses.
Ukansila weMkhalipe kuwa-20 eKwanda South, Mnumzana Joram Ndlovu, uthi iningi lezakhamizi lithole ulwazi olujulileyo kunhlelo ze-Hand in Hand.
Nginanzelela ukuthi ekusebenzeni kwe-Hand in Hand isebenze kahle kakhulu, akula wadi lapho esebenze khona okuba lensolo. Ifundise abantu ukuthi bazenzele bona ngezandla zabo ukuthi bayenelise ukufuya imbuzi, bethengisa, bayenelise ukufuya inkukhu, bayenelise ukuthi balime imibhida. Konke bakwenzile sebesekusibangeni esikhulu kakhulu, esihle kakhulu.
UNkosazana Onami Dube ongumqondisi wezokuthuthukiswa kwamabhizimusi asacathulayo e-Hand in Hand uthi bayajabula njengenhlanganiso ngomsebenzi abawuthiye bewufezile esabelweni sezansi seMandebeleni.
Sisebenza kuma-districts angu-7 angama-heritage projects ekhangelele ukuthuthukisa amabhizinisi amancane abosomabhizinisi esisebenza nabo. Injongo yema-heritage projects ibiyikuthuthukisa amabhizinisi amancane, sikhangele kwezokuthengisa nokuthengiselana. Sikhangele ukuhlela sofika emaphethelweni, kukhona esikunazileleyo, sixoxisana nama-stakeholders ku-review meeting ekade silayo eGwanda District lapho abatshengise khona ukuthakazelela uhlelo ngoba bebalise ukuthi sebelobudlelwane thize lama-valuation actors abasebenza labo kuma-businesses abo.
Kusenjalo amapholisa aseveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labantu ababulalana okungelasizathu kulandela ukubulawa kwaMnumzana Praise Momoyo oyefumugwe ngolwesithathu ngemva kokutshaya kwakhe ngumphakathi etshwaleni eManama wayabhubhela eGwanda. Isikhulumeli samapholisa ezansi eMandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena ukhuthaza uZulu ukuthi engasebenzisi udlame ukuxazulula inkinga ngoba iningi labantu lifela amafufu. Ukubulawa kwaMnumzana Moyo kulandela ukubulawa kwaMnumzana Justice Ncube yomashaba kumaviki amabili edlulileyo esetheswa icala lokutshontshwa ababhemi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.